Ukukhuphuka kwesilinganiso sokuguguteka komnotho ngenyanga sokwehlile kusiya kokuphose okubili ekhulwini i-1.8% ngenyanga kaLwezi kusuka kokuphezu kokuthathu ekhulwini i-3.2%. Lokhu kwamukelwe ngosomabhizimusi abathi bakhangelele ukuthi isilinganiso sokuguguteka komnotho ngomnyaka lawo sehle. Okwamanje sikumakhulu amabili lengxenye i-255% sisuka kumakhulu aphezu kwamabili lasithupha i-268.8%. Umongameli wenhlanganiso ye-Confederation of Zimbabwe Industries, i-CZI, uMnumzana Kurai Macheza, uthi lokhu bayakwamukela ngenjabulo.
Disinflation that we are seeing, meaning inflation is coming down, it's good, it's welcome, we welcome us, for us in industry, it's a good development, we hope it can be sustained.
Ukwehla kwe-inflation yenyanga kuyinto eyamukelekileyo kwezemabhizimusi lakweleZimbabwe. Sikhangelele ukuthi kuhlale kunjalo. Futhi sifisa ukuthi iqhubeke isehla kuze kwehlele inflation yomnyaka eku-255%.
Ohlaziya ngezomnotho uMnumzana Thabo Ndlovu uthi lokhu kungabe kubangelwa imizamo efakwa nguhulumende kodwa akuthembisi ukuthi kuza kuba ngokwesikhathi eside.
I-annual inflation lapha islowe down, kutsho ukuthi ama-prices lokhu ekhwela but kasakhweli or kasagijimi ngendlela ayegijima ngayo. Into enhle, kodwa into eqakathekileyo kakhulu ukuthi sibe le confidence from the business. Asingeke sathi ngoba kwenzakele kathesi kwaba le-drop, kodwa i-drop leya sikwazi ukuthi will it be sustained into the future, especially sesihamba ku-election year.
Laloba kunjalo, kulabanye osomabhizimusi abathi akulanto esiguqukile kwezomnotho welizwe ngoba yonke into ilokhe inzima, intengo yempahla lokudla kukhuphuka mihla ngemihla. Unkosikazi Nobuhle Ntuliki, usomabhizimusi osakhulayo, uthi bakhangelele ukuthi ukukhuphuka kwentengo kwehle ukuze umnotho welizwe lawo ubuyele endaweni.
Asikhangele ama-figures awasichazi ngoba ayisikho esikukhangeleleyo njengamabhizinesi asakhulayo. Sikhangelele ukuthi ehle futhi ngoba akulanto ephumayo. Akumnandi ukuthi sihlale sikhweza intengo isikhathi sonke. Inflation ayehle, maybe economy yethu layo isingatshintsha.
UMnumzana Effort Ncube, isikhulumeli se-National Consumer Rights Association, uthi konke lokhu okwenzakalayo akulethanga nguquko.
Lanxa kukhulunywa ngokuthi kube lezinguquko kwi-inflation yehla kancane, kakukathinti la kancane amaholo abantu, akukathinti la kancane impilo abayiphila usuku ngosuku, akukathinti school fees, akukathinti ukudla, akukathinti intengo yezinto ngendlela efanele, sesingathi thina sokulethe inguquko enhle empilweni zabantu. Ngakho ke abantu baqhubeka behlupheka, baqhubeka bengenelisi ukuthenga izinto zonke abazidingayo, amaholo aqhubeka emancane kakhulu engenelisi ukondla abantwana.
Amanani ethulwe yinhlanganiso yeZimbabwe National Statistics Agency aveze njalo ukuthi isikhwama esidingwa ngumuntu oyedwa ngenyanga kaLwezi singamadola azinkulungwane ezilitshumi lantathu, i-$13,349.42, kuthi ngomfumfu besiku $13,113.95. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.